Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 6 kuMbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ye-International Fountain of Hope incedisa izakhamizi zeMathebeleland North leSouth ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lanxa kulamanye amabandla aphikisayo agoqela amatsha alokhu ebunjwa elizweni, i-MDCT yiyo ekhanya ilokhu ilosekelo olunengi. Njengenjayelo, sizalithulela iziphathelane labatsha silontongameli Nkomo e-Studio 7 lamuhla ixoxa lesiphathamandla sebandla elizibiza ngokuthi yimthwakazi Republic Party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulezigaba eziyisitshiyangalombili eMathebeleland North leSouth esezithole usizo lwamanzi ahlanzekileyo ngemva kokugejelwa izikotsho inhlanganiso ye-International Fountain of Hope, yona ekhokhelwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthombeni ochasisa okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lolu lukabili, khona okukhona khona indawo ezifuna amanzi zisuka zibe nenga kakhulu ukwedlula lokho esingakwenza thina. Yikho ke siqala ngengadi, lokho esithi thina i-community garden. Izakhamizi singaziqoqa sizifake ndawonye bese ziqala ingadi leziye zilime zona. Zingatshengisa ukukhuthala, ukukhuthalela ingadi leyana. Yikho lapho esileta khona umgodi.
Ngezinye indlela okuqalayo lapha ingadi lina bese lingena ngokugebha isikotsho.
Yikho kanye khonokho ngoba ezikhathini eziningi abantu bakithi bajayele izinto lezi zokuphiwa. Okuphontwa nanku lapha okuyizinto kwakhona kakumi akuhlali. Sifuna ukuthi abantu bona babe yiba baqalayo ukuziqoqa batshengise umdladla wokuthi bafuna i-development esigabeni sabo. Bezokusithi kungaba njalo ke sibese sibancedisa sibakhweza sibasa phezulu. Okwakuqala kube ngamanzi ngoba i-program yethu le esithi thina nge-agriculture iyaba le ngadi yona leyo okuyikho kokuqala. Ibithi siba lo mgodi kube ngokwesibili. Besokulandela izifuyo, bangathanda ukufuya inkukhu, bangathanda ukufuya imbuzi, bangathanda ukufuya izimvu, bangathanda ukufuya ingulube, bangathanda ukufuya inkomo. Sesibakhweza besiya phambili isigaba bese sithuthuka. I-community leyo ibe ngcono kulalokhu eyake yaba yikhokho.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Fountain of Hope ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eMelika. Lithiye indlebe ngolwesine lizwe ingxenye yalingxoxo kuhlelo olutsha esilusungulayo olukhangelane lendaba zemaphandleni. Lolu hlelo lizalwethulelwa nguye uNtungameli Nkomo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zizadinga elinye ilanga lokufola zitshengisele kuleli dolobho zisola inkampani yamagetsi iZESA ngokukhweza imbadalo mahlayana ngesikhathi umnotho welizwe umikubi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, yena osungula lingxoxo ngokusichasisela ukuthi kungani izakhamizi zingenelisanga ukutshengisela ngolwesihlanu olwedluleyo njengalokhu obekukhangelelwe.
Amapolisa azange acace kuhle ukuthi kungani bengafuni sitshengisele. Kodwa okunye abakuthileyo bake baletha nje umkhumbulo esingathi umkhumbulo ngelancedo. Besithi njengoba iZera ma ofisa beseHarare linalidemonstrata kanjani koBulawayo lingayanga eHarare. Kodwa-ke impendulo yakhona siyompendulo ekhathayo, impendulo eseduze njalo esegcekeni. Thina nxa sibhadala imali kuZesa singasiyebhadala eHarare, bhadala koBulawayo. So ke kungumcabango esingathi ngumcabango phansi njalo omncane futhi umpholisa ekuthi ngiyeHarare kodwa bengangibhadala imali yami ezisambhadala la. So ngokunjalo-ke ngesizathu abasilethileyo basebenzisa lesizathu sokuthi kungathi nje kule kule tension ngoba bathi kule issue ama vendors ehluphayo nayo ngathi yenzo ngathi into zingahambi bathi kule issue ngathi lo kula ama office la ngathi labafuna ukuthengisela engxenye bangaqina beyajike i program yethu izizathu nje abazilihle kodwa kithi izizathu zingabe sifunga nje izizathu ezingathi ezingasebenziyo
insolo yenu yipi kunkampani yezesa
izesa isifisa ukuba na ikweze intengo yama debts baya applyela company leyo kuthiwa yizera iZimbabwe Electricity Revenue Authority. So ke leyo company sike yabuya lapha obulawayo kodwa yabhoda nje iZimbabwe yonke ihamba isenza lokho kuthiwa iconsultation kodwa yonke lapha ehambe khona obulawayo safika sa reject ukuthi bakhweze nakwezi indawo ukurejectiwa kodwa into yenza funa sibana sithengisele ukuthi sesilandele iminyaka le emibili emithathu edlulileyo abantu bezera babuya bayenza ama-consultations la abantu bale kodwa basuke lapho bayikhweza ngoba bathe besibiza kwakungahambanga abantu kwakuhamba ama-representatives so injongo bekuyithengisela ukuthi hhayi asoma-representatives abayali ukuthi ukhwezwa amagetsi kodwa ngabantu ama-residents abobulawayo yikho besesethi nabantu ababuya ngobuningi bazotshengisela izizathu zisegcekeni abantu abaningi abasebenzi amakhampani avaliwe labasebenzayo bakhona abanye abaholi labaholayo bakhona abaholi imali ezingagwananga ngezinye indlela izera futhi sinazeyoba nayikhampani kahulumente sithi thina uhulumente ngaqala alungise zomnotho welizwe abantu basebenzi i-economy ivukile ngenyawo ngokunjalo sebengaqala ngokubana bakhweza amagesi ngoba abantu bayasebele nzuzo
kodwa bebesithi bazawakhweza ngesilinganiso esinganani
ye bathe bafuna ukukhweza nge-49 cents per kilowatt wacala ama-units abanalwana so ke to us i-49 cents asiyenze encane ngoba ubona nje ukuthi siyajusa ngabe zakhweza ngaleyo 49 cents asithi mina ngani ngifuna ukuthenga engenye yamakhilowatts akhona la engenye angu-30 ngenyanga oretengile problem kuthi labana futhi abangafanele ama-prepaid vele wethu ukhweze nge-1 cent abantu kuzabehlula ngoba sesikhuluma kanje wangena ezindlini eziningi la abantu abalaka amagetsi kule deforestation abantu bahambeni emagane lapho abagamba izihlahla benza all kinds ngenxa yokuthi abenelisi ukubhadala nalo into engekhona labona abalutshwana abasebenzayo lamaholo abo akhwezwa kodwa uzakhweza njani ngapha amaholo abantu evalelwe so ke amakhampani evalelwe so yizizathu esizitshengisela ukubana lapha asilanda abantu bakhweza ngemalini but the question ukuthi umnotho wezelizwe awusivumeli ukubana kathesi kube le anything ngokuthi intengo iyaqansi yaphezulu nga kule nto engenzakala ngayo intengo ziyaphansi xa ingakungcono ngoba abantu bathele kanzima abanye balala bengadlanga izindlini zabo abanye bale 1 meal a day bonke kodwa konke lokukhanya ngathi izesa ifuna ukukhangela kuyikho ke thina sithengisele ukuthi hhayi asivumelani lengqondo yokubana bakhweza amagesi
lo umnumzana Ambrose Sibindi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ibandla le-NDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lanxa kulamanye amabandla aphikisayo agoqela amatsha alokhu ebunjwa elizweni i-MDCT yiyo ekhanya ilosekelo olukhulu ezigabeni eziningi zelizwe ocizelela la amazwi siphathamandla se-MDCT ukhansela ka-Ward 19 eNkayi South emathetshaneni unkosikazi Mpokiseng Sibanda
Enkayi zami PF akaziwine ayikaze iwine u-MP owina eNkayi South uba nge-MDC iNkayi South ama-councillors iphila vele singu-15 one councillor we-ZANU PF and then ngilethemba elikhulu ukuthi akulayi even iward eyodwa esesiyesabele ukuthi isiwile asilavalo thina lokho singena imihlaka lethu sesiya phambili
inoti-ke nxa sebeke bathathe enye ingxenye bengenelisa ukuthathe enye ingxenye
hhayi bo yena leyami inkayi noti mina ngike ngabhoda kuyo ngike ngahamba ngilobunye ubukhokheli khona ngabo inkayi noti ayisukuthi i-MDC kayikho inkayi noti mina ngibona ngani kule phutha lokuthi umuntu oyabe ekhethwe khonapho nabantu ababe belinde amabhokisi kuba khona ukuthutha obenzakala kubo ngoba ngathi akhangela ama-councillors awe-MDC asenkayinoto okhangela ngasenkayi south awe-ZANU PF asenkayinoto akucaci kuhle ukuthi kuyini okwenzakalayo kwenzakala ukuthi izame iwine ama-councillors e-ZANU PF angale hayi angu-8 ngawe-MDC 7 ngawe-ZANU PF so ukuthi ngithi iwina njani angikuzwisisi. Mina engingakutsho kakhulu ngithi inkayinoti imele isukunyelwe singene lekabanzi sibancedise. Asibone ukuthi iZMPF ingasehlula engale. Singacina nje iCMDC ngoba vele ubhebhe uAbednego ukwaba ngu-MP wenkayinoti and South ingakaqunywa phakathi.
Lawa-ke amanye amabandla i-PDP kulo MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube kule People First lay la isikhona lamanye amaningi-ningi kulabo zapho akhona yini lawo khona ngapha
mina ngakutsho sibili amabandla la akhona alabantu sibili bana laba abalutshwane i-MDC ekancube singene la ekhethweni ayizange ithole lutho thina ngakithi enkani so angiyesabethi ngoba kaphesa ngiyibone angifuna ukukhuluma amanga ngayo izapho ikhona anzange mbone lutho olusethu sile elithengisa ukuthi luyaphila amanye la mabanzi aqamba ayathina silawo enkani sisabezwa bekhuluka kumsakazo asika baboni abantu bakhona lobukhokheli bakhona ukuthi ngiyakutshela kathesi ngithi abalimele kithi ngobani ngiyabanqamba amangayo angibazi kushouthi lo abekhona ngabasacatshile so abantu into engizakutshela yona abantu ngabuya ukuthi sule bandla lakho bayangena bedinga amaposto ukuthi njengoba ezaba eyilokhu athe ufuna ukuba yikho khona omkhethele khona athole kathesi abantu sebesenza amabandla okuthola inzuzo kungayisi ukuthi kuyinto evuthayo ngaphakathi ngoba uncube alubana kube kuyinto evuthayo phakathi kwesikhathi lapho bekugidinywa okunye okumangalisayo sisiya kuma-elections lesasethi something aza kuthola la azangathole lutho wazivumela lo zero babegidima sibili bephithizela kukubi besitsho labo ukuthi bayanqo kodwa ekucineni kwakho konke sibone kungela lutho olunqotshiweyo
lowo ngukhansila Mpokiseng Sibanda ukhansila ka-ward 19 enkayi South emathetshaneni ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esemalindi enkayi ke silijhiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga eyena obeyisiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ekokelwa ngumnumzana Walshman Ncube kodwa kathesi sekubandla leMthwakazi Republic Party. Ngiyakwamukela kuhlelo Mhlanga.
Ngiyabonga Ntungamile. Okuqhakathekileyo okumele ngutsho emhlabeni wonke abantu bonke belalela ukuthi ngisuke ebandleni elikhokhelwa ngubaba Ncube le-MDC kungayisiko ukuthi kulokulwa kodwa ngikhangele ukuthi indaba ye-nationalism egoqela yonke iZimbabwe ibulala uhlangothi lwabantu besindebeleni bonke kukanti abavelele eMpumalanga yibo baphilayo kuphela ngakho ngithe ungcono ngilwela ilungelo labantu bakomthwakazi ngoba lami ngiwakomthwakazi ibandla leMthwakazi Republic Party lileminyaka emibili likhona selihambahambile endaweni zonke elizweni lakomthwakazi kuma-provinces ethu amathathu athi Mathebeleni North, Mathebeleni South, i-Midlands leBulawayo province, le-South Africa, South African province kona ngale eJohannesburg. Injongo yebandla ngeyokuthi ikhuthaze abantu bakomthwakazi ukuthi bazi ukuthi bona balilizwe elizimele lodwa elingayisilo elingaphansi kweZimbabwe ngoba amazwe la mabili phakathi kweZimbabwe. Esikukhangeleleyo sikhangelele ukuthi abantu bonke bakomthwakazi bazi ukuthi ibandla lakomthwakazi lizomela inhlupho zabo lizokwenza ukuthi lawo bezizwe bengabantu elizweni ngoba sikhangele ukuthi abantu basempumalanga kweZimbabwe balokuncindezela kakhulu abantu abakomthwakazi ngakho sithi thina silwela ilungelo likamthwakazi wonke jikelele
lifuna liqunywe phakathi
asitsho ukuthi liqunywe kodwa sithi kakubuyele endaweni yayikhona abelungu befika kuleli lizwe ngoba singakhangela iZimbabwe yona ngokwayo yakholonayizwa ngo-1892 kwasokusithi-ke umthwakazi wakholonayizwa ngo-1893 kusitsho ukuthi la ngamazwe amabili ayehlukeneyo njalo okumele benabohulumende bayo ayehlukeneyo sithi thina kakubuyele ku-1983 border system sikhangele i-Jameson line
sebeke bakuzama lokhu abanye behamba phansi kwekhwapha likamthwakazi kodwa kabazange baphumelele lina lizibona liphumelela na
abazange bephumelela kodwa baphumelela basithungamela bama lapho abama khona thina sizaqhubeka sisiya phambili sina sibona silokunqoba kulindaba ngoba esikukhangeleleyo khangelele ukuthi sisingasise ngabantu abasha abaza kuthatha lo msebenzi bewuhambe lawo uye phambili uma kuphela abantu bakomthwakazi jikelele bengasisekela akulanto engasehlula.
Kwaba ngaba le mbono yokuthi lilobandlululo yikho nje likhangelane le ndaba zikamthwakazi ungathini kubo?
Sina kasibandlulile umbandu kodwa sesikufunde ezikhathini eziningi ukuthi abantu yibo asebesibandlulile. Singakhangela imisebenzi abantu bakomthwakazi bawuncitshwa, singakhangela ezikolweni kufakwa amatitsha abangakhulumi ulimi lwakomthwakazi. Konke nje okwenziwa komthwakazi kukhanya kuluncindezelo lwabantu abazelela ngempumalanga. Ngakho sithi thina asikhethi mhlobo kodwa abantu kumele sihloniphane ngoba kuqakathekile ukuhloniphana. Inkosi uMzilikazi yakha isizwe sakomthwakazi ingela kubandlulula eminye imihlobo. Umthwakazi ugoqela indimi zonke zelizwe lakomthwakazi ezithi isiKhalanga, ezithi isiSuthu, kulamaNambiya, kulabakhuluma isiNyanja, kulabakhuluma isiTonga. Konke lokhu bangaphansi kukamthwakazi. Ngakho asibandlulile muntu kodwa abantu yibo abasuka besibandlulula. Simele abantu bonke bakomthwakazi, silibandla elozombusazwe, ayikhona i-pressure group. Sikhangelele ukuthi umsebenzi kubuyiselwa kwesizwe sikamthwakazi, silibuse ilizwe lingama-provinces amane athi wona i-Midlands, iMathebeleni North, leMathebeleni South, leBulawayo province ngoba isizwe sakomthwakazi.
Ungathi lilamalunga amangaki?
Engakutsho ukuthi ibandla leMthwakazi Republic Party liyakhula mihla yonke, siba nabalandeli ababuye ukuzoxhasa umsebenzi wabomthwakazi.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo Mhlanga, siyabonga.
Ngiyabonga Ntumanile.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga oyisikhulumeli sakoBulawayo sebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Sibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe umculo wabafana bakagodlwayo behaya okanye ongolo.
Sekufanele simbongele sonke umfo okanye ongolo wenu. Joshua Nkomo, kabuko okanye ongolo, aramatate lathela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi. Unze nsundu yabe nsundu qali wesiziba saseRhodesia unze amaNdebele eyakhupha bamhlobo esizibeni zabhula ukudela inkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa elikhowa lijumi lamadoda ijubela imhlophe elakha isidleke kwahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinelizigxawu wacitha umlilo wasentumbane ehlahleli manzi abanye bewubhula elomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti usenduze wenkonjane wayezizweni umahamba yedwa etebintonga yakhe abanye behamba namabutho beqahle ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umakukufu unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu weziplafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia. Kwenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufalibalele wahlangana lembila zithuthu Smith hawu indiza mthini eVictoria Falls bobhuma uGeneral Peter Walls wathi uyinkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi engihambisana lawe eAfrika kulikhawe lamaqhawenye ongolo elakhothama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engaphulwa ngabafukazana athi azama ukuyikaza amabhuna ehluleka imbabazane yakhaqaza amabhunu izimpende ezinye isahumuzane ezifika besalibele umondi wezintandane umelisi olungileyo ongakhethi nkambi sezamuka lezo nkomo.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.